thina soqala ukubonga Amnesty International lokuma labantu bezimbabwe esikhathini esizima suvela kuketo abantu forced again ukubuyela in another election ezafundwa by taxpayers more than $5 million ezasetshenziswa izeki kuphela singakabali ibhajethi yamapolisa singakabali ibhajethi ezinye ezifunakalayo from ipocket yama-taxpayer konke lokhu kuhlukunyezwa kwabantu so kulobunzima obuselizweni Job Sikala has been in prison kuze kufike namhlanje so sibonga iAmnesty ngokuma labantu bezimbabwe njalo we take an opportunity to re-emphasize ukuthi thina njenge-TCC we continue to call for the immediate release ka-Honorable Sikala ngenxa yokuthi akulacala alenzayo umuntu okwakufanele ebisele ngoba wabotshwe ngu-member of parliament okutshengisa ukuba nezimbabwe bakhona abantu abaningi abakumaphathi atshiyeneyo kakhulu zanupf akubala amacala abawakhomithayo kodwa abaphiwa i-right to bail kodwa u-Honorable Sikala yena kulo mthetho ofakwe okutshengisa ukuba nelizwe lethu seliriduce into an animal farm kingdom okuyinto okufanele ilungisiswe if we are to have a stable country.
Ye kodwa ngasikhangela phela abambophileyo bathule ecala umnumzana Sikala ungathi ngakhonokho
okutshengisa ukuthi ngala cala i-magistrate court yathula ecala wahlala more than 500 days ejele i-high court yezimbabwe yafaka i-ruling ukubana kwakungafanelanga ukuthi ebotshwe yikho libona i-high court yadismisa i-judgment yayivela ke ku-magistrate court ethi kutshoyo kubana ke uhulumende kufanele make sure ukuthi uSikala uyareleaswa ngenxa yokuthi uSikala is a political prisoner. That's why the political leadership eselizweni has the responsibility ukumake sure ukuthi uyakhitshwa ngoba wabotshwa as a prisoner political. Kaso usicakala cala lokubulala umuntu noma lobugebenga noma lokutshontsha.